babili bazalwa mposkazi lawa bathathu bazalwa yimi bese kuthi lona ngowethu awowethu ngowethu sonke lawa babili bazalwa mposkazi lawa bathathu bazalwa yimi bese kuthi lona ngowethu awowethu ngowethu sonke niyekeleni makelwane Ngiphila impilo engithandayo mina Ngiyekeleni makelwane Ngiphila impilo engithandayo mina Bayakhuluma abantu wedala Bathi xakaxaka yindeni lena Asikaze sayibona into enjena Bathi xakaxaka yindeni lena Bayakhuluma abantu wedala Bathi xakaxaka yindeni lena Asikaze sayibona into enjena Bathi xakaxaka yomndeni lena Laba babili bazalwa ngunkosikazi Laba bathathu bazalwa yimi Bese kuthi lona ngowethu Awowethu ngowethu sonke Laba babili bazalwa ngunkosikazi Laba bathathu bazalwa yimi Bese kuthi lona ngowethu Ngowethu sonke Niyekeleni makelwane Ngiphila impilo engithandayo mina 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 Niyekeleni makelwane, ngiphila impilo engithandayo mina.